Yebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani zulukandaba ulambulela Studio 7 ngolwesine mhlaka 26 amabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We are very prepared for the elections. Very, very much. And
si pakati kokulungiselela ama elections. Ntemba inanzelele ukuthi lezeki eyo ezabamba ama elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni.
Umsekeli kamongameli welizwe uRetired General Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu.
Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminista Justice Legal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma political parties.
Icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yokulungiselela ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ebezikungxoxompikiswane enzele eWashington DC eMelika zithi kusobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho olumqotho njalo olukhululekileyo asekuzinga laphezulu. Uchiwenga uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemelele nje ukuthi abe commission ebona ngezokhetho eyezek igqibe umsebenzi wokubhalisela ukuvota andubana anqume usuku lapho abantu abazavota khona ukudinga umongameli amalunga edalela ephalamende kanye lenkokheli yombuso yezabelo. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva kokubuzwa ngumsakazo weStudio 7 iVOA embukisweni walonyaka wamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngemva kokuvula umhlangano wabamabhizimusi, uChiwenga uthe uhulumende uyaqhubeka kuhle emalungiselelweni okhetho lwalonyaka, njalo abecommission eqondisa ukhetho abezek bangavele baqede okumele bakwenze ekulungiseleleni lolukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahle ethule umbiko owazisa ngelanga lokhetho.
We are very prepared for the elections, very, very much. And
si pakati kokulungiselela ama elections. Ntemba inanzelele ukuthi lezeki eyo ezabamba ama elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni, kuthi ukuthi amabhizimusi abantu, imali zabantu abainvestayo zizaba zisezandleni ezirayithi after ukhetho esizabalalo olukhululekileyo.
Kusenjalo umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi OZITF uqhubekela phambili kobulawayo lapho lonyaka amazwe amaningi abukisa khona agoqela oJapan, iKenya, iMalawi, iTanzania lamanye alezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi amanye anjengeGermany, iIndia, iChina lamanye aweEurope amelwe ngosomabhizimisi abazimeleyo labatshali bemali. Ngasikhathi sinye kuqhutshwa imihlangano ehlukeneyo yabosomabhizimusi. Lonyaka ele South Africa lehlulekile ukuzobukisa eZITF, loba nje babethembisile nyakenye ukuthi bazaphenduka. Abagatsha lwezokuthengiselana kwele South Africa bebekhangelelwe ukukhokhela iqula labosomabhizimisi balelo lizwe, kodwa abakho lonyaka kuZITF. omele ezamabhizimusi esigodlweni sommeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Frank Stevens wethule umbiko othi ukuswelakala kwemali ehlelelwe ukuza eZITF kanye lokuhlawulela osomabhizimusi njengaminyakeni yikho okubangele ukuba bengenelisi ukuza eZITF. Ongene umbukiso walonyaka ngelanga lamabhizimusi unkosazana Nokuthula Ncube uveze ukudana kwakhe ngokungezi kwabosomabhizimusi beSouth Africa.
Osomabhizimusi beSouth Africa lonyaka babuya ukuzobukisa ngamabhizimusi abo ngapha kweZimbabwe ngoba eminyakeni bande ukubuya lamabhizinesi abo babhadale zonke indleko ezabe zifunakala ukuthi abantu babone ukuthi bona baqhuba njani ibhizinisi. Ngakho mbona ngapha kweZimbabwe kuzaba lokunzima sibili ngoba abaningi bebejwayele ukusebenzisana laba abantu beSouth Africa.
Inkokheli yeZITF yehlulekile ukukhuluma ngokungezi kweSouth Africa lonyaka ngoba bebesemhlanganweni lomkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa. Umbukiso weZITF walonyaka uqale kuthanya mhla ka-24 uzagqitshwa ngomgqibelo 28 Mabasa. Kusukela ngolwesibili kuze kufike namhlanje bekungamalanga abosomabhizimusi. UZulu uzangena embukisweni kusukela kusasa mhla ka-27 kusiya mhla ka-28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka weZITF kusasa ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abo hlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bathi kulamankampani kanye labantu makhaza abalezikweleti zemithelo ezingamadola edlula amabhiliyoni amane i-$4.2 billion. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi walolu hlangothi uCommissioner General weZimra unkosikazi Faith Mazani emhlanganweni wohlangothi lwakhe labosomabhizimusi kobulawayo namhlanje. Unkosikazi Mazani uthe isikwelede lesi ngesenyanga ezedluleyo kusiyafika inyanga edluleyo ekambimbitho lonyaka, ethi njalo isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80% semali leyo yimali ekweledwa ngamabhizimusi azimeleyo.
I-80% yesikwelede lesi yisikwelede samakampani aku-private sector. Uhlupho sibona kuyikuthi iningi lamakampani wonawa awabhadalwa imisebenzi abayenzela uhulumende ngenxa yesimo sozomnotho welizwe.
Iningi labamabhizimusi abakade bekulomhlangano bakhalaze ngokungasebenzi kuhle kweZimra ikakhulu ukulahla kwezincwadi ezihlukeneyo emahofisini eZimra. Umnumzana Moses Kuture uthe laloba iZimra isisebenzisa indlela zebulenjini ekuhleleni imithelo lekugcineni ulwazi lengwalo eziqakathekileyo, kungaba kuhle ukuthi ibone ukuthi imitshina yayo ayisoze ife okwesikhathi eside njengalokhu okuke kwenzakala enyangeni ezidluleyo.
Kana ta kukompita on the global stage.
Kumele iZimra ilungisise imitshina yabo ukuze benqabele ukulahlekelwa imali ngenxa yemitshina engasebenzi kahle.
Umnumzana Stanley Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthe le yimali eningi kakhulu, ngakho-ke ucabangela ukuthi abalolu hlangothi bengabe bengakhulumi iqiniso ngalesi silinganiso semali ethi akwaziyo yena yikuthi uhulumende nguye okweleda imali eningi.
Hayi bo, le yimali enkulu kakhulu. Ngibona ingani okunye sebephambi kungezelela nje amanamba ukuthi ukhanye ngani isikwelede sikhulu ezivele ebantwini. Kodwa ungakhangela kakhulu uhulumende nguye uyabevele ekweleda iZimra imali eningi ngoba yibo abalabantu abaningi njalo yibo abasebenzisa izinto eziningi zakuleli lizwe.
Umnumzana Michael Ndiweni uthe isikwelede lesi asimangalisi ngoba kutshengisa ukuthi umnotho welizwe ufile, ethi uZulu uvele uyehluleka ukubhadala amanzi lezinye indleko, ngakho uhulumende kumele avuselele umnotho welizwe.
Ngicabanga ukuthi indaba yokuthi iZimra is owed 4.2 billion awumelanga imangalise, ngoba bona ngani sibonakalisa ukuthi umkhono mvele uzifele. Abantu abaningi bayehluleka ukubhadala ama-taxes. Kuyafana lokuthi vele ngathi uzokhangela even izakhamizi ziyehluleka ukubhadala ama-rates, ngoba indaba yomkhono mvele injani, iyahlupha, abantu bayaswela imali ngenxa yokuthi umkhono mbufile.
Ibuzwa iZimra ngokuthi ingabe ithatha amanyathelo bani ukuthi ilandelele izikwelede lezo ebantwini, yona ithiba lamandla okulandela abantu njalo bayakwenza lokho isikhathi sonke, kodwa bakwenzela ensitha ngenxa yokuthi umthetho awubavumeli ukuthi baveze abantu abangabhadaliyo. Umphathintambo wombuso wezabelo umnumzana July Moyo, onguye obebambe isihlalo somphathintambo wezemali, nguye okhulume kulomhlangano. Umoyo uncome iZimra ngomsebenzi wayo, ethi kumele bazitshayele ihlombe ngoba laloba umumo obumubi ilizwe lenelisile ukubhadala izisebenzi zikahulumende.
Kumele siziqhenye ngokuthi besenelisa ukubhadala ama-civil servants ethu. Bebeyithola ngenxa yokuthi belivumela iZimra ukuthi ithathe imali kini.
Umhlangano walamhla ngomunye yemihlangano eyenziwa ngaphansi kombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngenjongo yokuhlaziya inhlupho abamabhizimusi kanye labeZimra abahlangana lazo ngenxa yemithelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yesigidi esisodwa lesithiyagalombili i-$1.8 million yokulungiselela ukhetho eyaphiwa olunye uhlangothi lwe-MDCT olukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokhu kulandela isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba ophezulu esikhomba ukuthi akucaci ukuthi onguye umkhokheli we-MDCT yoqobo ngubani. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe.
Kodwa ngokuthi kuphumele okakade bengakufuni, sebeqamba amanga besithi umhlonitshwa uJaji Francis Bere ukhangele indaba ebebengazithanyekanga. Kukanti uJaji ufake lesi sinqumo ekhangela ukubana impikiswano ekhona enkulu kikho konke lokakade bekutsho, ngoba bona bebefuna ukusivala ukubana sisebenzise ibizo le-MDCT lama-logos lama-symbols. Ujaji wasekubona-ke ukuthi hayi, zonke lezi zinto kayisizo eziqakathekileyo. Okuqakathekileyo ukuthi libe kwazi ukuthi umkhokheli oqotho webandla lenu nguphi. Bathi besikhipha ehhovisini lakobulawayo nge-expoliation order, asizange siphikisane lomthethandaba. Sayamukela khonokho noma sathi sasilesikusolayo, ngoba thina yithi sasiqala ukuba sehhovisini bona basebenzisa i-expoliation order ngendlela engayisiyo, basithola isinqumo sabashiya benjalo, asizange sisole umthethandaba.
Manje kuyini elizakwenza ngalolu daba?
Thina kulesi nqumo esikhulu esisikhangeleleyo njalo mhlaka-30 lapho i-constitutional court ezahlala khona isidikida indaba yokuthi umama uMakhube waxotshwa ngokusemthethweni kumbe ngokungekho emthethweni eParliament. Okwamanje okwanamhlanje icembu lethu lihambile ke libhalele iminister isa Justice Legal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela ku-government ehamba kuma-political parties. Ndikati kusiya ngaphambili iparty izaba le-standing committee ngayo nalisontezayo, iyo eza kutsho ukuthi kusiwa phambili ngalokhu yikuphi. Kodwa hayi, inhlelo zeparty ziyaqhubeka, ama-candidates lama-prospective candidates bayaqhubeka. Sizakwaziswa maduze kubana ukukhetha kahle kahle wonke ama-candidates azabeleli party kuzayenziwa nini, kodwa nje kulona leli viki elizayo.
Siyezwa njalo eminyimbiko yokuthi ibandla likhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphele, likhokhelwa ngumnumzana Chamisa, bazama ukuxoxisana ngendlela yokubambana njalo. Kungabe kuleqiniso yini kumbiko le?
Labo ngabantu abangafuni nje ukukhuluma lomuntu ongabe elomqondo otshene lwabo. So lokho abakukhulumayo ngamanga aluhlaza akuzange kwenzeke, abazange benze into njengayena le. Kodwa bayathanda nje ukuthi baye kwabaphephethi bendaba bafike bakhulume bazenze ngathi ngabantu abafuna ukwakha isizwe, bona bengafuni ukwakha isizwe. Lizananzelela ukuthi even ukukhuluma kwabo kwayizolo bekhuluma ngokuthi bafuna ukuthi bona bafake ama-candidates kuzo zonke izindawo zabameli bedayala ephalamende ezingu-210 beyi-MDCT yona le ekachamisa. Kodwa bale-alliance document abayisayinela nayo bayivumelana nabanye, sebeyichithile nje nto bayichitha bephambi komthetho kuyini abaphephethi bendawo. So ngabantu abangalandeli izinqumo, abangalandeli umthetho.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli welinye lecele le-MDCT. Sixoxe laye esicingweni ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokukhulunywa ngabesifazana emhlanganweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sokusele inyanga phose ezintathu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla ezombusazwe kunye labancuntisa bezimele belokhu bemadolonzima. Abanye belokhu bengakethuli lomhlahlandlela wemikhankaso yabo okokwenzela ukuthi abavoti benelise ukuba kwazi ukuthi kanti vele bathembisani uZulu bengakhethwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, endawonye lowake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana David Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla leZANU PF onguye ongumqalisi ziba.
Ye, hayi lolu nyaka mbona lulomehluko lanxa nje ama-manifesto angeke ngithi awakho, ngoba abantu abaningi sesikubona ku-social media awasagijimi nokugijima njengalokho abekwenza abantu. Subala nje abantu bezikhampeyina befaka amagama abo, ubona nje ku-social media ukuthi ngizibani ngizibani, umeleleli bandla nizakwenzela ukuthi sengikubona kuphela. Sokulomehluko.
Ye, mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okwenzakalayo ukudonsa amadolo esingani siyakubona kusenzakala?
So ziyabe zisayithukele nekungela zingelashu ukuthi ezaqala yithi. And normally ngokwazi kwethu iZANU-PF yade siba yi-trend ekade setha i-pace. So abantu maybe abanye basathile ukuthi basalinde yona ukuthi ayisukume sibone ukuthi kanti vele iplaneni. Manje labo ngani December bele-strategy esi-different, ngani bayadileya bathatha isikhathi sabo, ngazi ukuthi basalungisana izinto zabo zanezi eziningi engathi kaziqolile zingamanga kuthi. So I think yikho kubambe wonke umuntu ukuthi basukume bagijime, bakwazi bangagijima kakhulu phambili nxa amadoda lawo eselandela emuva abe sebabambe yonke iplan zabo ebegcine bebachitha. I think yikho kubabambile abaningi ukuthi besukume begijime.
Baba Ndlovu, bakhona abanye abathi umongameli Mnangagwa okubangela ukuthi engayenzi imihlangano yamarali okwakathesi yikuthi kanaqinisa ukuthi engabiza irali ingagcwala yini e-stadium.
Elimboni ayifani iyachiyana, kodwa ngokunanzelela kwami mina ikubana kusukela ngesikhathi esiba khona uqithethe isikhathi esiningi esaxothana lokuzama ukuchasisa okwenzakala elizweni, lokuzama ukungena emazweni la
njengoba ukusazi ukuthi thina njengezimbabwe besihamba sicabana labantu bonke umhlaba wonke lezithonzi zonke esezama ukuchasisa nje kucholisise kwenyindaba ukuthi samukeleke lapho besikhanyazile singamekeleki khona soqeda isikhathi esiningi esekwenza khonokho ukuzama ukudinga uhlobo lobungane lamazwi la ebesivele sesikhuthekane lawo singasafuni ukuba thina besizitshele ukuthi asilandaba lomuntu wonke emhlabeni ngaphandle kwethu kodwa besezama ukuchasisa amazwi wonke ukuthi sile ndaba labo yikho kungibona ingane okubambileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalabo abathi bona ukungaphumeli egcekeni baziveze abafuna ukuncintisa akusoze kuphe ithuba labantu ukuthi bakhethe ukuthi kahle kahle bafuna obani? Uthini wengakho?
Yebo, ngezinye indlela kungaba liciniso but kodwa nothi kangako ngoba esikwaziyo ukuthi kusukuma bazasukuma abantu asoze bahlale kuphela bethule into nje ukuthi bayadileya kuphela but kodwa kusukuma bazasukuma labantu of course bahlezi bathile bamele impilwezi ukuthi bavoza buya besithini baningi abantu abakathesa bahlezi efuya bahlezi phakathi laphakathi abangelashuwe so ukulinda basalindile abantu but engikwaziyo ukuthi nxa sobesukuma especially i-ruling party laba ezasukuma khona izasukuma ngesinye isiqubo esiyesabekayo so ingakwazi ukuthi iyethusa abanye abantu bewele kuyo ngoba kathesa kolaba abanye like i-NPC license iqalisile ukugijima so maybe abantu beqalisile ukuyi-assessa ukuthi yona ingabi ninjani sebelinde laba abalokhu besathule ukuthi mhlambe bona bazabuya ukuthi kungaba le-effect kangako hhayi ayidoubt ngoba definitely azasukuma amabandla lawo.
Baba Ndlovu, nxa kusenzakala khona lokhu kungakhanyi ukuthi kuhamba njani abantu amabandla engakhankasi njengalokho esikubona ngeminye iminyaka akusoze na kubangela ukuthi kugcine kukhethwa abantu abangayenziwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yikutestwa?
Okokuqala ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi bona bakhetha umuntu onjani. Isikhathi esiningi into ehlupha eZimbabwe kubana abantu abakhangeli ukuthi umuntu ozabamela and wayefakele ibandla umuntu onjani. Basuka bakhangele kakhulu ibandla bangakhangeli ukuthi ibandla lifake umuntu onjani. Uyathola ibandla lifake umuntu ongaziyo ukuthi kungani efake kulesi sikhundla afake kiso. Uthiya umuntu ongenza ulutho lobo ongabamela uqobo ngiba ukuthi uvela kulelo bandla bengananzeleli ukubana ayisikho lokho. Ngingakuthatha ngokuthi like izisebenzi zingakhetha umuntu oya ephalamende elanda ukuyazinyumbezela zithiya umuntu ongazimele ephalamende. Abantu lakhe khulume njengabantu bakobulawa bayekhetha umuntu ozokuyamela iHarare koBulawayo bethiya umuntu ozamela iBulawayo iHarare. Yiyo into enginanzile ngoba abantu abaningi abawazi umsebenzi ikakhulu abaningi engibananzelela elizweni ukuthi umsebenzi ka-NP ePharlament ungowani abaningi abawazi ngiyangikunanzelela. Ukuthi umsebenzi ka-councillor abawazi wazi umuntu esithi thina sifuna u-NP oza kuba khona ezimfeni bese ngizibuthi umsebenzi ka-NP kuba khona ezimfeni ikanti-ke kulama-issues a-legislative okumele ama-NPs bawalandele into okumele kudingayo bazikhangela abantu zenezo.
Alo-ke ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezano PF owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo, ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba kukhetho oluzayo njengoba amabandla aphikisayo engani kawakwazi akwenzayo. Okunenga sikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngabakhulume kungxoxompikiswano lamhla eWashington DC kwelemelika izizalwane zeZimbabwe ezintathu loba nje esinye sikubeke sobala ukuthi uMnangagwa anganqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. UNkosazana Linda Mujuru wenhlanganiso yeGlobal Press ebiqoqe umbuthano lo kanye loNkosazana Wazanaye Mude wephephandaba leNew York Times bathe uMnangagwa ukhanya engani uyakwazi akwenzayo okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Unkosazana Mujuru uthi oza kwenza umnangagwa anqobe ukuthi amabandla aphikisayo amaqamqamu njalo uyakwazi akwenzayo.
Umnangagwa is likely to win because there's no strong opposition to oppose him and there's so much confusion within the opposition parties.
Umnangagwa kusobala mina engibonayo ukuthi uzenza ngoba amabandla aphikisayo amancane. Ngathi akukhanya okwenziwa ngamabandla aphikisayo ikakhulu elikhulu ele MDCT lapho kulokulwisa nawomangalisayo. Lokhu kunikeza umnangagwa ithuba lokuthi anqobe kukhetho lolo njalo ufuna nokuguqula okuningi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe nguNkosazana Mude othi umnangagwa uyakwazi ukukhankasela ukhetho lalabo abamsekelayo kukhanya belamadlabuzane okungena kukhetho.
What I'm seeing on the ground, like with how he's more organized, and also I'm looking at all the ZANU-PF candidates that have been rolled out this week.
Engikubona kusenzakala eZimbabwe emphakathini ukuthi umnangagwa wenza akwenzayo njalo ibandla leZANU-PF seliveze abantu abazangena kukhetho lwama-primary. Sesikwazi kunje ukuthi ngobani abazancintisa kukhetho lolo njalo kukhanya ingane bayakwazi abakwenzayo. Kwanti-ke ngale ngasebandleni le-MDCT akwaziwa ukuthi ngobani abazancintisa njalo bayalwa okumangalisayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhulume emhlanganweni lo umnumzana Charles Mutama wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora for Democracy uthi umnangagwa uzanqoba kukhetho lolu esebenzisa indlela ezingaqondanga. Kulabantu abambalwa labo abathi umnangagwa uzanqoba kukhetho lolu abagoqela umnumzana Paul Keon, umlobi njalo oyintatheli ezindaba yeBritish Broadcasting Corporation. Abanye bathi kukhanya engani lo nyaka kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo. Umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uthi okuqakathekileyo yindlela okuza kwenziwa ngayo ukhetho lolu.
Kungani kule nhlansi yethemba mbijana lo nyaka ngoba ngeminyaka leziningi ngalesi sikhathi nxakwa kulokukhetho udlakela laba beseluqalile, kodwa kwalo nyaka kungani hhayi udlakela alukho. Njalo sike sezwa umphathi ntambo wezangaphandle kwelizwe i-Foreign Affairs esike khona hhayi bazimisele ukwamukela impumela yokhetho.
UNkosazana Nosizwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, uthi kungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kwele Zimbabwe.
Ngendlela okhanya ngayo ukuthi my lessons lie with free and fair. Angkwazi lo nxa kuyinto enza ngoba ngisebenza ngoba even lapha thina esihlala khona eAmerica elizweni ledemocracy i-free and fair elections ngayisayenzwa ngendlela. So eZimbabwe angikholwa.
Abakhulume kungxoxompikiswano le eWashington DC baphinde bakhuluma kabanzi ngokuhlupha abemba igolide kwele Zimbabwe. Bathi kumele bancediswe nguhulumende ukwenzela ukuphandela impilo imuli zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKip Stube.
Brenda Fassi umoyi esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu. Icele leMDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali eyokulungiselela ukhetho ephiwa amabandla wonke. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.